Number one, into lay outwa yenza ke le Poland ayikabi le proof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO ifike yakhuluma ezinye izinto ezi-fictional, eziyi-story ukuthi take for example bathi Libya baya enforce i-no-fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKadhafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama-weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukubulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakale Poland, aselaqiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke i-Russia, which is very dangerous. I believe ukuthi i-NATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga, njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
IRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi i-NATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba i-peace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele Amerika ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba i-America ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against Russia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland awufuzanga ukuthi iqamba amanga, igcine ifaka umhlaba ku-risk.